Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Mabasa 2022 Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa.
Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba
sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road.
Singabe sesithona sizihlupha ngento esingake zatshintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonono welizwe kube ngcono.
Kunomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kale izidumbu zabantu abedlula amathumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa. Imisakazo lamaphephandaba athi kulenkulungwane zabantu ezingazakali ukuthi zingapi ngemva kokuba izulu eline okwamaviki phose amabili likhukhule imizi. Leli zulu libikwa liqinise ukuna ngomgqibelo lapho elikhukhule khona amabholoho izindlu lezifuyo ezibalisa inkomo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukhangelelwe ukuyafika khona lamuhla lapho azazisa khona ukuthi isehlakalo lesi sesiphiwe isimo sengozi, state of disaster. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Izulu line eDurban emangweni weKZN emakhaya laseTown eThekwini Street. Libe lizulu elikhulu kakhulu ngathi liqala ukuna futhi ngamandla ekuseni. Line kwaze kwaba ebusuku kwasekuseni lakathi esemini belogelisina. Umonakalo odalekileyo umkhulu kakhulu 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 ngoba izinto eziningi zidilikile. Abantu kucatshangelwa ukuthi abantu abaningi babe behambela amazwi ngoba amanamba abekhutshwa khona manje ukushona kwelanga bekuthiwa bayi 45 bafile. Zeni kule number enkulu yabantu kodwa abakabi wazi babe singama dozens abantu abangatholakali ukuthi babe bekuphi. Abanye badikelwe izindlu ngoba kulezi zinto ezinezidilikileyo, so besithi basenze i-rescue mission ukuthi babone ukuthi lezo zindlu ezidilikileyo besingena abantu naphakathi. Amabridge ahambile amaningi, imigwaqo imoshakele kakhulu kakhulu hayi kancane. So njengendlela leyo N3 osuka eDurban ebuya eGauteng la akasebenzi kwamanje, uvaliwe amapholisa ngoba amabridge ahambile. Kuzoba lo M2 osuka eDurban usiya e-Eastern Cape udlulisa Cape Town, lawo futhi umoshakale kakhulu, so awuhambeki. Umonakalo obekhona umkhulu kakhulu kakhulu kakhulu. Abantu abaningi basele bengela zindlu, basele bengela lutho ngisho impahla ngoba izulu lithethe yonke into ebisendlini. Abantu bebebona ngamanzi egcwele ngoba into futhi esuke yayenza into zabambi kakhulu ukuthi ama-floods la abekhona phakathi obusuku. Ngaleso sikhathi i-Eskom eyona ikhampani esinike ugetsi, ugetsi bengekho, amagetsi abecinile, so bekuphakathi komnyama. Njengoba kunjalo singikhuluma nje akulamagetsi la, so amagetsi ngapha aseyi-problem. So kuthe ukucima kwamagetsi bacinywe lizulu, kodwa nakhona kungenzakala. Kodwa-ke ngoba vele kule load shedding eyenzakalayo ngapha two hours. So bakhala ngokuthi into esuke yabaphambanisa kakhulu ukuthi bekusemnyameni kungela light, so bebengaboni ukuthi kwenzakalani. Into zimpahla zihambile, izithupha zabantu, ama-birth certificate basele bengela lutho abantu. Abanye babone behamba ngenyawo straight phansi ukuthi bathathelwe lezi cathulo, akulanto eseleyo.
Zona ezinye indawo zelizwe ezifana labo Gauteng lezinye zona zibe lomonakalo na, njalo ngasitshela ukuthi line okunganani kwezinye indawo ezingaso Durban.
Umonaka lomko obekhona umkhulu kakhulu 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 ubonakele. Then masibiya ngapha emangweni weHauteng ngapha kuwo Joburg oPretoria le ndawo ezinjalo lezo. Ngathi wana ama province nje wonke amaningi hayi akula monakalo obekhona izulu belisina iweekend yonke kodwa ayibelisina kuhlazana libe lezulu elikhulu. Izulu elikhulu elileli ne Durban ikube nomonto lo monakalo ukukhona omkhulu kakhulu emangweni eKZN ze province yonke kumonisha kumashakela into eziningi kakhulu.
Umnumzana Precious Jesus Malampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Kamke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Uhuru Kenyatta ngumongameli wele Kenya. Amakansila angafunanga ukudanjwa ngamagama atshele iStudio 7 ukuthi uhulumende walaya umanisipala wakobulawayo ukuthi akhethe isitalada esizaphiwa igama likamongameli Kenyatta. UKenyatta uza kuba nguye umhlonitshwa ozavula ngokusemthethweni umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair ekupheleni kwayona le inyanga. Amakansila la athi akukavunyelwana ukuthi isitalada esizaphiwa ibizo leli ngesiphi. Sicocelo icubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ukumbuza ukuthi ulibona njani inyathelo likahulumende leli.
Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwele Kenya, so asikwazi ke ngxoxisaneni zabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani. Kodwa ke angiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi isitalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta. Singabe sesizithona sizihlupha ngento esingake zajintsha, akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu, njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akula mthelela nje empilweni zabantu makhaza. So asonto esingasihlupha ngayo kangako, kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini okugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo. Sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho.
Manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele, uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nali.
Nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapha kumbali yakobulawayo. Mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wakwele South Africa, wayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa. Mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lamazipra. Mhlawumbe singazwisisa, kasikwazi njengoba njilo ngaphambilini ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili beseKenya kuze kunxuse uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weZITF. Kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngaphi kumbali yako Bulawayo.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe. Abalwela ilungelo loluntu bathi iningi lezakhamizi emaphandleni alilalwazi lokuthi kulehlandla lesibili lohlelo oluqhubekayo olokubhalisela ukuvota ezigabeni zonke zelizwe, ngoba abanikeza lolu lwazi abafinyeleli emakhaya kusukela kuthange uhlelo lolu lusungulwa. isiphathamandla sekhomishini yezeke umnumzana Jesper Mangwana ubikwa ekhuthaze abantu ukuthi bahlolisise ukuthi inombolo zabo zesithupha amabizo kanye lendawo zokuvotela kulotshwe ngokuliqiniso. Ukuze sizwe ukwenzakala emaphandleni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso yeRural Communities Empowerment Trust.
Esikufumanayo njengezinhlanganiso ezizimeleyo esebenzela emathebeleleni North ukuthi iningi labantu kabakwazi ngalolu hlelo, kakuzange kube lendlela zokugqugquzela abantu kumbe ngithi ukufundisa abantu lokubazisa ukuthi kulohlelo olunjalo oluzenzakala. Labantu laba abaqhatshwe nguhulumende okwenza ukuthi benze i-voter education, registration education, baqalise izolo. Ngemfanelo bekufanele ukuthi ngabe baqalise mandulo kumbe amaviki amathathu kungakaqalisi lona uhlelo lokuregister. Sinazelele futhi lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo kazizange zibe lamathuba eneleyo kumbe ngithi kazila mathuba eneleyo ukuthi zingene emphakathini, ziguguzele umphakathi, zifundise umphakathi, zazise umphakathi ukuthi kulohlelo oluthize. Kungenxa yokuthi inhlanganiso eziningi kakhulu ikakhulu nxa sikhuluma ngama community based organizations, inhlanganiso zigxile kuZulu ebantwini emakhaya, kazila ama resources engathi ngama resources ngesikhiwa zokuthi zingene zisabalalise lombiko. Kuzima ikakhulu emakhaya ukuthi kwenzakale lokho kungela ama resources angafana lezimoto zokuhambisa ukuthi abantu bangene basabalalise lombiko. Bekudingeka sibili ukuthi ngabe ama resources abe khona, inhlanganiso lezi ezizimeleyo zibe yizo ezisabalalisa lo mbiko, zifundise izakhamizi ontanga ukuqhakatheka kokuya register. Ngombono wami ngibona ngani kuzafana lalokho okwenzakale ku first blitz ye voter registration, lapho kube labantu abalutshwana khona abahambe ba register ukuvota. Lakhathi sinje kuzafana, kukhanya ngani nje lizaba nje uhulumende wenza izaba ukuthi kuthiwe kule voter registration, kodwa angeke samsola uhulumende ezimele yedwa. Bekudingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zisebenze gadalala ekwaziseni izakhamizi kumbe into uZulu ngokuvota.
Kuyini uhulumende okufanele akwenze ukwenzela ukuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo njalo befinyelele izigaba zonke zokuvota?
Okumqoka ukuthi uhulumende bekumele afunde kokwenzakale kuhlandla lokuqala ukuthi abantu kabayanga ukuya register ukuvota ngembangela eziningi ikakhulu emakhaya. Imbangela ezimqoka kuyikuthi abantu bebengelalwazi lalolu hlelo, bebengaluqakathekisi ngoba bengafundiswanga ngokuthi lolu hlelo lumqoka kangakanani. So kungakho-ke bekudingakala ukuthi ngabe uhulumende uqalise ngemfundiso abantu abenza i-voter education, registration education, bangena emakhaya phambilini kokuthi kuqaliswe lolu hlelo. Ukuthi nxa soluqalisa abantu bevele sebe lomdladla, sebe lolukuluku lokuthi bahambe bayebhalisa ukuvota, bekwazi njalo futhi lokuthi yiziphi indingeko ezidingakalayo nxa umuntu esiyavota, okunjengezithupha, okunjenge ama proof of residence lokunye okunenginengi. Inhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela uhulumende, ezigoqela amabandla ezombusazwe, ezigoqela inhlanganiso ezizibeleyo, zonke nje lezo nhlangothi zizithele ngaqandayo, akukhanyi lokuthi zenzani.
Lo ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zemaphandleni iRural Communities Empowerment Trust.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is what siphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usomabhizimusi wakwele Dubai olemali eningi oyibhiliyoneya Mush Aj Al-Muluk uthi wakhangwa ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa owakhuluma kuhle ngeZimbabwe emhlanganweni owenzelwa eDubai ekuqaleni komnyaka okubangele ukuthi aye elizweni leZimbabwe ukuthi ayesungula amabhizimusi. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lithi isilinganiso sabantwana abayenze kuhle emhlolisweni wesigaba se-O-Level impumela ephume ngomvulo itshengisa ukuthi sikhuphuke kancinyane ngokuphose kube kubili ekhulwini i-1.57%. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi abasakazi indaba ezingathatha ihlangothi. Hayi, sengikhona ke mina umfoka moyo uDewa. Namhlanje ngizothanda ukuphawula mayelana neqembu lethu, iqembu lemathefu lelenzi MRP, iqembu lethu ngilekhadi leMRP yimemba ephelele. Kodwa engifuna ukukwazi lapha kwe-MRP, iqembu lamathefu le iqembu labantu besintwini, i-MRP ayingeneli presidential election, ingenela amakhansila lama MP. So abantu be MRP njengabalandeli be MRP sivotela abani as a presidential election? Sivotela abani upresident? Kahle yinto engifuna ukuyazi ukuthi kumele sitshele ukuthi ku president sivotele bani, ngoba khona phana mangithi ngiyakhangela ukuthi malithi abalandeli be MRP bengavotela upresident, lese kulabalandeli bezane esigabeni sami, abalandeli bezane abangu 20 bengavotela izane as a president. Kodwa iningi livotele MRP kuma-councillors. Ukathiwa mna ngaka still winile ngapha esigabeni sethu ngapha uwinile, ngoba abantu abangu 20 bavotele upresident bathi mna ngaka. Kodwa ama-councillors sivotele bani okwethu? So kumele ukuthi becacise lapha ukuthi i-president sivotela bani. Ye, kumele becacise khonapho, litshele abantu baholi khona ngapha, odyeleke yimfumbe izefika kubaholi be-MRP besichazele ukuthi kahlekahle i-presidential sivotela bani. Bangaphongekela abantu bese emnyameni, umuntu asuke efaka uxa esitheni esiyizanu p f. Thina sifuna ukwazi ukuthi sivotela bani as a president. Ye, yinto okumele sibe yazi singabalandi be-MRP nale. Ye, njalo mangithi ngiyakhangela lapha MRP lindebele elipheleleyo sibili, mangithi ngiyakhangela ngibone ngani ma singavotela upresident sithi Chamisa. Ya, upresident sithi sivotele uChamisa, ngibonani kwabangcono sikhiphe isitha esiyizanu p f. Ya, izanu p f isifitha lapha, i-president sivotele uChamisa, ama-councillors kube ngwe MRP, MRP kuba ama-councillors, councillors MP konke MRP. Izanu PF isifitha lapha, uChamisa sithi president sisi uChamisa sivotele yena. Ayifundi audio le izethu yakona le kubaholi be-MRP konale. Besitshele ukuthi sivotele bani is a president, into esifuna ukubayazi. Abantu abaningi basemnyameni sengikhulume labantu abaningi kakhulu bathi kanti manje madoda sivotela bani as a president, ngoba phela kasibona ukuthi singavotela bani laphana, ngoba kuthiwa umqondisi kangenela upresident.
Hayi, seyibona le nto eyenzakala elizweni lakhe kwezisukusuku. Kanti lona lizwe bani elisenyenzwa amahlona kuphela? Lizwe bani elisenyenzwa umhlobo wodwa kuphela? Lizwe bani ngoba asikaze sizwe kuthiwa kona kula kulevoli esikhigele abantu emathekeleni emahlona nje, asikaze sikuzwele ukuthi kuthiwa kule bhasi esuke idlela abantwana bemathekeleni seqhuthe emahlona lezi emsebenzini, asikaze sikuzwe.
kodwa esikwazi ukuthi sibona amashona left and right beliya kusemathebuleni emsebenzini. Kanti lona lizwe bani lisebenza amashona kuphela? Lizwe bani linjani? Angithi uyabona vele ukuthi kona ekuqashweni lapha yikho lapho kulinkinga khona. Umntana kona ungamfundisa ukuthengisa inkomo uyenzele ukuze izimali ebe end of the day cumile luzo ngoba akatholi umsebenzi. And izwisa ubuhlungu le nto leyo. Uma uthi uyabheka abantu bonke abanezikhundla ungabhekisisa nje kahle angeke uthole ibizwe lomuntu wesiNdebeleni okungamashona kuphela. Ngisuke khona yonke indawo amashona kuphela. Uzozibuza kanti labo bantu baqhathwa njani? Uma uthi uyakhuluma izwi lithi hhayi ngitholela abantu laba benjani ngisebenzi. And utho njalo umntana nje akasebenzi. Kodwa uma singalandeli i-MRP ngendlela eza ngayo laba kubuye ukuthi abantu
Ibingelele kubo part be Studio 7, be Studio 7, Philani, Philani Benkosi. Ah, uninjani kodwa siyazisa izinhlelo zenu. Oh, ziyasiphusisa kanti kungani pho. Lela miphimbo lingake lizwakale bantu. Ngibulise ngibingelele kakhulu kusisizwe semangwe ngugijimano kangwe. Nyapanze simu kwisithuthu thina emfuleni kwathi 10 Malaysia Village. Awu ngaphansi kwenduna ubhango. Awu ninjani kodwa mangwe enhle. Awu esamsimimo bakwethu. Awu ngencenxa nonke kuTswane South Africa kuphi nakuphi lani khona. Sambeni sebhasele ukuvota abantu. Sivotele loyo mvotelayo ngoba ngeke ngisho bantu. Bakhuluma abantu. Bakhuluma inkulumo ziningi emsakazweni kodwa ke asiboneni ukuthi ke nje singalenza naso. Hambeni ngobuningi sobhalisa kulula nje masuka lapho siyovota futhi singabi sibuza siloko sithi nina nivotele bani yini washa kwacima kwathini kanti umthwalo kithi sonke singamaZimbabweni. Siyalibona udubo nohlupho lukhona sizwe sakithi simnyama ke sizinuke namakhwapha siyovota sishintshe ugovernment sifake esingifunayo sekukuthukana nokulwa kuphela nje ivoti liyakushintsha konke lokhu. Ngiyabonga.
Sanibona namisakazweni Studio 7 siyabonga. Kakhulu umsebenzi omhleli wenzela isizwe zaseZimbabwe sibingelele nabantu baseZimbabwe. Nami ngithanda ukuphola nje kancane ekutheni okokuqala nje ngithanda ukukhala kakhulu lo mdeni wakonyathi ngokutshona kamhlungu kamfowethu lapha u-Evans lapha e-South Africa ebulawa ngama-South African lapha e-Tutsi. So lokhu kuhlungu kakhulu sithi alale ngokuthula uNkulunkulu ngiwaziwa uNkulunkulu wezulu ngiyozoba ijaji ngomsebenzi owenziwe ngama-South Africans. Ngingakhuluma okuningi ngakhona kodwa ngibuye ngithi ungabona abantu sebefika kulesi sigaba sokuthi benze lokhu okwenziwa ama-South Africans kutho ukuthi hhayi sekusekuthunge la amaZimbabweni lawo ayakhona. Mina ngithanda nje ukubaxwayisa ngamaZimbabweni ngokuthi ngaba ngcono ukuthi sohlala abala e-South Africa babuyele ekhaya bezama ukufaka ivoti yabo phansi ukwenzela ukuthi ngingezolo umfoti oyekhuluma ngabo ukuthi ibuhlungu kakhulu ukubona umfo wabo ethiswelwa into yokuthi ubuyayo. So bengicela ukuthi nje amaZimbabwe ukuthathe kube isifundo esikhulu kakhulu ikakhulu abala e-South Africa amaZimbabweni ayezama amandla ukuthi evote ekhaya ebuyise ilizwe labo esithunzini esaweza ama-South African iningi bazobuya ekhaya kubo labo sezofuna usizo ngoba uNkulunkulu uyokhuluma ngelinye ilanga. Bese ngithi-ke ngithanda ukugxeka i-MRP ngoba yiyo engiyibona ihlala ikhuluma inzondo yokuthi amashona namaNdebele bahlukane bengabambisani bente yodwa. So bazama ukuhambisana lo nyawo lwe-South Africa ukuthi ama-South Africans aphundi i-hatred ukuthi umuntu ongamnyeni umuntu ongasuke e-South Africa lo engasumi-South Africans noma emnyama efana nabo bona abaspecial kakhulu kulalowo muntu. So yinzondo efana nekhona esayitshintshwa ngomgabe ukuthi amashona aspecial ukudlula amaNdebele. LaMaNdebele lokuhamba kanjani nangithi cha amaNdebele engahambi ngonyawo lolo. Asibambisaneni lamashona sibe umuntu oyedwa silungiseni ilizwe leli sivoteleni i-Citizen Coalition for Change ne-Better Minds futhi lami ngilombono nile-hope ukuthi one day mali ngaholwa ngonesenishamisa leyo lizwe amaZimbabwe nazibona esibale sithunga iflawa belinye ilanga azambona i-South Africa ebuya eZimbabwe. Abalo mbuzo bese bembuza ukuthi hambe ke mfowethu lolu qhubo belisiphathe ngalo e-South Africa mase kuzingane zethu ungaseyiki wena ungalumela na i-South African ushathe ngamahlona ngithi kubona nawo bese kumchisa hayi thina sikhule kade sinisa uJehova
salibonani linjani ku studio 7 hayi mina ngiyaphila hayi ngiyabonga kakhulu nthanda kakhulu ukuthi nga kuyayenza ekukhulumeni kwethu sikhulumisana nani kahle singamandebele singaze zaxataniswa ukuthi ubani udla ingulube ubani udla ubabheni ubani udlani no kasibonisana nani odla ubabheni nga wena ufisa ukuthi adle inkomo njengawo odla inkomo umbonise kahle ukuthi hayi ubabhemu iproblem yokudla ubabhemu yilokhu lalokhu lalokhu kwenzela ukuthi laye angayidli ubabhemu aye kudla inkomo lawo ayithandayo engikukhulumayo ukuthi ama-summer parties esiwasupportayo umuntu lo muntu lelungelo lokusupport iparty ayisupportayo kodwa umnikeze kahle umbonise kahle ukuthi hayi ngabe siyasupporta iparty enje ukuze kube nje hayi ukuthi sesicina sesingani sesithukana singabantu bakamthwakazi singabantu banye ukuthi sokuthiwa hayi nxa ngelanto yokukhuluma vala isigubhu sakho lokhu anakuyakha iZimbabwe bantu bakithi okumele sikubonisane singabantu ukuthi kasikhulumeni kahle njalo sikhambeni ekhaya siyovota sikhuluma singaphandle kwamazwe kasikhambeni ekhaya siyovota ngiyabonga
nawo bekungamazwi elulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kulomuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-Brooklyn esigabeni se-New York kulabantu abalichumi abadutshuliweyo kodwa akula ofileyo kuthi abafika phose amakhulu amabili balimala umuntu lo ubikwa ephose ibhomba eliphume intuthu waseqala ukudubula amahlayana ubikwa ubezivale ubuso nge-mask ye-gas njalo elokhu engakatholakali amapholisa athi akucacaci ukuthi injongo yomuntu lo ibivele ingeyani lanxa abanye becabangela ukuthi umuntu lo lilwa licatsha iterrorist ukuhlaziya lolu daba siqoxele esizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini
senzelela ukuthi kuleli lizwe imbhobho vele yona iyatholakala lula njalo esikhathini esiningi abantu abangaphilanga engqondweni kwesinye isikhathi basuka besebenzisa imbhobho ngendlela engayisiyo nxa befrustrated ngezinye izinto ezibahluphayo empilweni so hayi lokwenza le-New York kubi kakhulu kodwa asiyonto entsha yinto nje evamileyo esikhathini esiningi ngombono wami kodwa sikhulekela laba abalimeleyo ukuthi belulame bezongcono kodwa uma ngithi yabheka lo muntu ade senza lokhu ade kwenza kuyakhanya somuntu oprofessionally kumbe ngithi ingcwethi kwezembhobho ngoba ukhanya wehlulekile ukuthi abulale abantu yinto enhle ukuthi kabulalanga abantu lalaba abalimeleyo sithemba ukuthi bazalulama besile masinyane kodwa into embi kakhulu into ethusayo ukuthi ungathi uzihambela usesitimeleni ikakhulu sijala ukuthi singangena esitimeleni uzilalele ufake ikhanda phansi uziphungulele okuyeqedinini sisoke isikhathi esiningi nxa abantu seza kulanda ngombhobho ngaleyo ndlela into embi kakhulu
yona imbangela ubona ungani kuyini kahle kahle siyabona abake bekhulume ngokuthi izikhali imbhobho itholakala lula
imbangela esikhathini esiningi ikhonoko ukukhulumayo ukuthi imbhobho iyatholakala kalula suke itholwe la ngabantu abangaphilanga emakhanda umuntu esingathi ngesikhiwa kakho stable sokuthi nxa engazonda kube le nto emhluphayo empilweni ebesethathi engaliyana kwabanye abantu i-mental health ngenye yezinto ihluphayo kakhulu nxa kubuye endaweni zombhobho kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi ama-checki nxa umuntu engakathenga umbhobho wesikhathi kusiya ngesiteithi ngesiteithi kwezindawo kulula ukuthola umbhobho njalo kwesinye isikhathi abantu bakwanisa ukuthi bethathe imbhobho yabazali nxa ukuthi mina nginje ngingelalungelo ukuthi ngibe lo mbhobho kumbe nje-criminal record kumbe ngumuntu ukuthi akaphila ngekhanda akungenza ukuthi nqa umfowethu nge omunye umuntu oseduzelane lombhobho ngiwutshontshe ngibe sengusebenzisa ngento engekhoyo uma sibheka le ndoda lomthakathi uyakhanya ukuthi ngumuntu mhlawumbe ongazange etrain into zempopo ngoba ukhanya lombhobho wakhona ugcina umjemela lokhu kube uNkulunkulu uncedile ngoba kwazibani ukuthi kuyinato engakwenza
umnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo sokutholakale izidumbu zabantu abedlula amachumi ayisithupha ababulewe lizulu esabelweni seKwaZulu Natal kwele South Africa sokuqhamuke inkulumo phezu kwesinqumo sikahulumende sokuthi isitalada sakobulawayo siphiwe ibizo lokuthi Uhuru Kenyatta Road. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.